siyabonga Chris Loma Vela si siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 ngolwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyethukile ngithengisizwa namhlanje mina ubana ke ijaha elikhulu. Ijaha ke ladlala ke umdlalo wenguqu esibangene esiphezulu ngesikhathi sikafabhishi kuleyo timu okuthiwa yi-Dream Team. Elabo Willard, o-Mercedes Bantu, o-Adam, o-Peter, o-Shonai, o-Bruce Grobler kuthiwa kasekho. Kwangithesa ngovalo ubana kathi phela uNkulunkulu kambe zabe sokuhambe njani.
Owake wadlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wenguqu njalo obedume ngokulwela amalungelo abadlali umnumzana Paul Gundani kasekho.
Well, thina siyakuthakazelela lokho okwenzakeleyo ukuthi baphiwe i-bail ukuthi icala labo lithethwe bevela ngaphandle ngoba kuvele besingazwisisi ukuthi wona mlando wabo kungowani. Ngendlela yokuthi i-state ibingani kayifuna ukuthi baphiwe leyo bail.
Intatheli zindaba zephephandaba likahulumende eleSunday Mail ezibotshwe kuliviki zikhululwe lamhlanje ngomthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Wasechiya isikhundla sokuba ngumeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton useqalise ukulungiselela ukusuka kwakhe elizweni esevalelisana lenhlangothi ezitshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okay, wadlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wenguqu njalo obedume ngokulwela amalungelo abadlali umnumzana Paul Gundani kasekho. UGundani yena owake wadlalela njalo amaqembu athi eleLancashire Steel, leZimbabwe Steel, leZisco Steel, ubhubhele ekliniki edolobheni leKwekwe namhla lapho agijinyiselwe khona ekuseni esithi kezwa kuhle. Wake wadlalela njalo iqembu leStockport eNgilandi. UGundani ube ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela abadlali benguqu eFootballers Union of Zimbabwe. UGundani waduma kakhulu ngabo-1990 ngesikhathi seqembu leDream Team elaliqeqeshwa nguRaynand Fabish. Wayedlala ngesikhathi sinye labadlali abafana loPeter Ndlovu. Sixhume incwethi kwezemidlalo uEzra Chisaspanda yena othi ilizwe lilahlekelwe kakhulu.
Ngiyethukile ngithengisizwa namhlanje mina ubana ke ijaha elikhulu. Ijaha ke ladlala ke umdlalo wenguqu esibangene esiphezulu ngesikhathi sikafabhishi kuleyo timu okuthiwa yi-Dream Team. Elabo Willard, o-Mercedes Bantu, o-Adam, o-Peter, o-Shonai, o-Bruce Grobler kuthiwa kasekho. Kwangithesa ngovalo ubana kathi phela uNkulunkulu kambe zabe sokuhambe njani. Ngiyethuke kakhulu akathesi ngiyakhuqa ngoba sesasonge khonapho ku-7 sikhuluma ngebhola leZimbabwe. Kubuhlungu kakhulu.
Ube ngumuntu onjani ngokumazi kwakho uGundani Chisa?
La kungabe ngixoxa laye kulezi nsuku lokuthiwa ama-social network okuthiwa ngu-WhatsApp bekulijahe lizijabulele uyamazwe ebeyisiphoxo esikhulu. Ngimbonane laye-ke ngumeyi kobulawayo sixoxa ngendaba zebhola-ke lungise sithi-ke uzulela ama-players. Sahlangana engibuza ukubana-ke emazweni ngari-ke ama-players nxa emelwe ngabantu bajwale ukuthi benzeni. Esithi lapha kwehlukene-ke khaya ngoba ama-players kalayo inzuzo kalamali ngakho kunzima ukuba mela usebenzisa-ke izimali zakhe ebhoda esiyabalwela emaqendini. Nxa uhlezi laye lixoxa ngezindaba nje bengumuntu wesiphoxo kakhulu. Njani wazi ukuthi icevulelane le-Dream Team laleziphoxo zodwa oRambo, oWillard ngakho babejwayelene bonke laba badlali bangikhona. Babengabantu nje abathanda-ke ukudlala labanye abantu ebelijake lizilungele kakhulu kodwa usize-ke abadlali abaningi eZimbabwe bebhora abaningi kakhulu-ke ade behlukumyezwa kumbe behluzwa ngamaqembu labadlalelayo bencitshwa izimali zabo ezokudlala iqembu kukanti-ke okwaGundani behambe ebalwela abayitholi imali yabo.
Ukuyini ozamkhumbula ngakho?
Ngizamkhumbula ngokuthi ke wayengumuntu ke okhangele phambili ongakhangele emuva, umuntu ongazondi umuntu othanda bonke abantu, umuntu ongelabandlululo, umuntu owayelesifiso sokuba nomdlalo wenguqu ke uphumelele eZimbabwe. Kukanti ke besiqalise ke lo msebenzi wakhe omuhle okulungisa ukubana ke abantu ke abadlala ibhola bebe yibo abakhokhela ke iqembu ke lezifa basebenze balungise ke umdlalo weZimbabwe uthuthuke. Ufe engawuqedanga engawufezanga ke lo msebenzi wakhe. Okwamanje ongizwisa usizi ukubana ke laba abadlali athi bemelwe nguye ke wagundana amacala bengapheli bazothini.
U-Ezra Chisaspanda yingcwethi kwezemidlalo sixoxelaye eseNgilandi.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Intatheli zindaba zephephandaba likarhulumente eleSunday Mail ezintathu ezibotshwe ngomvulo zisetheswa icala lokuloba amanga zikhululwe namhlanje emva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso ngomantshi weHarare umnumzana Tendai Mawe. Kubika uMavis Gama.
Esethula isinqumo sakhe emthethwandaba weMagistrate Court, umantshi uTendai Mawe uveze ukuba uthethele linyathelo ngoba kube nzima kubatshutshisi bakarhulumente ukuphuma lezi zathu eziqinileyo zokuba kungani kumele balelwe ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Uqhubekethi izizathu ezinikezwe ngumtshutshisi unkosikazi Sharon Mashavira bezingelabufakazi obuveza mgceke ukuba balakho ukubaleka elizweni abathathu laba nxa icala labo lingathoniswa bengaphandle. Unkosazana Fadzai Mahere igqwetha labathathu laba utshela idala ukuba kasikho isizathu sokuba bancitshwe ithuba lebail ngoba kulilungelo labo ukulithola. Zize ngobunengi intatheli zindaba kungakhathalekile ukuba ngezisebenza kumankampani kahulumende kumbe azimeleyo ukuzasekela abanye babo kulolu daba okubalisa uThumeliso Makhurane otshengise ukusijabulela isinqumo esethulwe ngumantshi.
Thina siyakuthakazelela lokho kwenzakeleyo ukuthi baphiwe i-bail ukuthi icala labo lithethwe bevela ngaphandle ngoba kuvele besingazwisisi ukuthi wona mlando wabo bungowani. Ngendlela yokuthi i-state ibingani kayifuni ukuthi baphiwe leyo bail bese kungasazwisiseki ukuthi kungenxa yani.
Ethi ulethemba lokuba kuzakwenza kube lo mahluko ekusebenzeni kwentatheli zindaba zanelise ukuloba izindaba kungela kwesaba.
Ngalokho kwenzakeleni silokuthi abantu sithemba ukuthi icala labo lizaphathwa ngendlela eqondileyo. Njengoba indlela kade sokuqale ngayo besukusethusa ukuthi indlela ukubotshwa kwentatheli zindaba esikhathini esiningi usuka kungatshengisele ukukhutshwa kwembiko kahle ukuthi kuzakuba lokwesaba phakathi kwentatheli.
Abathathu laba ababalisa umhleli wezindaba weSunday Mail uMabasa Sasa, ohlela ezokucubungula uBrian Chitemba kanye lomaluloba loludaba uTinashe Farao betheswa umlando wokuloba amanga lapho beveze ukuba kulesiphathamandla esesipholiseni esiphatheke ekubulaweni kwendlovu kusetshenziswa ichefu yesyanide eWange National Park. Kunjalo nje uThakunda Mawodza, intatheli zindaba yephephandaba leHerald obotshwe izolo esetheswa icala lokufumbathiswa laye unikezwe ithuba lokuhlawula $50,000 emali yesibambiso sebail lidale linye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Inhlanganiso ekhangela umumo wendlala elizweni iFemine Early Warning Systems Network ithi abantu abaningi ezigabeni ezifana leMathebeleland, iMaswingo, iMidlands leManicaland bazaqhubeka bebhekane lendlala ngomnyaka ozayo ngenxa yezulu elingasoze line ngemfanelo. Kodwa ithi ezinye imuli seziqalisile ukuthola usizo lokudla okulakho ukwenza umumo obenganeno kwezinye indawo. uZulu sesikhulumela ye uthi ngempela uMangoyi selala eziko emizini eminengi. Sixhume unkosikazi Thuba Lami Ndebele ohlala koBhutshe ePlumtree.
Umumo kuwomile sibili lezulu kunje sikhalele ukuthi ngabe selinetha but hayi kuloka nje kuwomile. Sikhalane le ndlala sibe buhlungu okunye.
Izifuyo zimi njani?
Izifuyo seziqalile ukucuba baba ngikhuluma kunje sivusa imihla nemihla. Ziyawa sibili madonki bonkomo. Hayi kulanto e-right. Kithe sikhona thina silamadamu sinathisa emithonjeni manje imithombo la isiyomile.
Ukudla kwabantu khona kumi njani ezindlini lapha?
Ezindlini sibili uMangoyi sokulala eziko sibili akulobunzima. Udliwa ngokuthi uma uya kule mali ungathenga impuphu manje lo ungulokhu into ongahamba umphosela imali sikuyalala kunjalo kungadliwanga.
Emavinkileni maNdebele kubiza malini ukudla sikhangela impuphu labo thukene?
I-50 kg isiza 400 rand. Kuye 2 kg ngabo 30 rand.
Akula abenhlanganiso ezizimeleyo kumbe inhlelo zikahulumende ezokuphathisa abalambayo khona ngapho?
Hayi, bengakaqalisi nje sloka kuthiwa sibuye sibhalwa sisalindile ukuthi kumbe sizathola but hayi bekungakathi khona kwamanje.
Unkosikazi Thuba Lami Ndebele isakhamuzi sakoBhutshe ePlumtree sixoxela ekhona le koBhutshe. Asizweni njalo inxoxo esiyenze lesakhamuzi sakoHingwe uDebra Ndlovu yena ositshayele ucingo izolo kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe The Connection.
Mina bengikhalaza kakhulu indlala, kakhulu siyalamba, kakhulu
Yebo, ukhala ngokudla Debra. Ngakukhalaza kuhulumende labe inhlanganiso ezizimele.
Hayi, njengoba ngikhuluma nje bengisithi nebili ngathi sizamele okunye nje indlala sithene ngendlala nje labantwana besikolo kabala kudla sebesithona ekhaya bengahambi esikolo akuna ngani abathelela nje ukudla okuphekwayo esikolo.
Thina njengomsakazo sila ncedi kakhulu uncedo lokudla esingalipha lona Debra kodwa umsebenzi wethu ngokusakaza sile themba abantu abangaphathisa uhulumende kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngile themba balalele. Siyabonga kakhulu Debra ngokungena kuhlelo lwethu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu.
UDebra Ndlovu ngosakhulayo ohlala koHingwe. UZulu emadolobheni laye uthi umomo awumanga kuhle. Umnumzana Cloud Mhlanga yena ohlala koBulawayo uthi lanxa ukudla kukhona izitolo uZulu kalayo imali.
Kunzima isisari khona lapha esikhona vele kulawayo amakampani ayavalwa imisebenzi abantu bayama nezulu lokulingana vele isimo kwakhonasa asinzima kakhulu. Kulalutho amakampani ayavalwa kasisa abantu bayamisa imisebenzi vele akuhambi lutho.
Wena awusebenzi?
Ngiyasebenza mina kasisa.
Inxa uthe wathola iholo lakho Mhlanga ekupheleni kwenyanga iyakwenelisa yini imali oyiholayo ukukhusela imuli yakho?
Ayeneli vele ngoba ngesikhathi sekhona kunabo vele yakusikweletile izinto eziningi ngendaba yokuthi vele khona ukuhamba kwakhona ukuthi ya emsebenzini wakhona kufanele ugade yabona so imali ayitholakali ukuthi ugade so uthi siyahola vele ubhadala kusikweleti naborenti kwakhona bathula ukudla yabona sekufuna ungeneli.
Ubona ngani izaba njani ikhisimusi yakho?
Kube kunzima obukhulu kakhulu izinto ezizabe zigcwele sibile emashofu kodwa okwakuthengisa kwangikona kuyabe kungekho.
Umnumzana Cloud Mhlanga isakhamuzi sakoBulawayo. Live Talk lamhla sikhumbula umnumzana Paul Gundani yena obhubhela mhlanje obedume kakhulu kwezemidlalo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sikahulumende wele Russia sithi iziqondiso ezilandelwa yilizwe lakhe eziphathelane lokudlelana lele Syria kazigxilanga ekuthini umnumzana Assad aqhubeke esembusweni kwele Syria. Umongameli Abdul Fattah al-Sisi wakwele Egypt uthi ingamanga imbiko ethule ngabalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abathi yibo abawise indizamtshina enkulu yakwele Russia kulelo lizwe etshayeke yabulalisa abantu abangamakhulu edlula amabili 224. Osechiya isikhundla sokuba ngumeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton useqalisile ukulungiselela ukusuka kwakhe elizweni esavalelisana lenhlangothi ezichiyeneyo. Izolo Wharton uvalelisane lomsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko. Ngemva kwalokho ube lengxoxo esebenzisa imitshina yakulezi nsuku yabulenjini esenkundleni ye-Twitter exoxa lozulu weZimbabwe. Wharton utshele abantu beZimbabwe ukuthi ufunde okuningi ekusebenzeni kwakhe engumeli weMelika okumqoka akubonileyo yikuthi abantu baleli lizwe balesineke lanxa bebhekane lobunzima obunganani okuyinto ayibone ngawakhe amehlo. Oqhubeke wathi ubudlelwano bamazwe omabili ngesikhathi eselizweni ububone buthuthuka busiba ngcono okwamagama lanxa izitsheziso zenotho ezetheswa umongameli Robert Mugabe labanye bakhe lokhe zisesekhona. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe lamhlasi xoxa ngeziqondiso zomthetho omutsha osungulwa nguhulumende weLebhilithane okhangelane lezizalwane zamanye amazwe ezikulelo lizwe ezingelamaphepha afaneleyo. Umthetho lo osubalwe lidale leHouse of Commons uza kwenza kube nzima ukuthi abantu abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe bathole imisebenzi. Kuzaba nzima njalo ukuthi labo abangela maphepha aqondileyo bathole amaphepha okutshayela imota njalo lokuhlala endlini zabanikazi. Osomabhizimusi bazathwaliswa nzima nxa bengaqhatsha abantu bokuza abangela maphepha. Ziningi izizalwane zeZimbabwe ezilakho ukuthwala nzima ngomthetho omutsha lo ungethulwa. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thamsanqa Joe owenhlanganiso yeDiaspora Forum Group.
Imithetho leyo kukhanya Dube izahlupha abantu abaningi, especially abantu bakithi abangani abakahlaliseki kuhle, abalawo amaphepha kumbe ilungile lokuthi babe khona kuleli lizwe. Kulo mthetho olethwayo lapha ukuthi ungaqhatha umuntu bengakubamba kuyikuthi umuntu lowo kalamaphepha kumbe kalalungelo kuza kuhlupha lawo zahamba entilongweni. Kuphinde kuthi lakho ungaba lomntwana lapha kwamanye amazwe babekwenza ukuthi hayi ungaze ube ngumuntu ongelalungelo lokuthi ube khona kodwa ungaba lomntwana, umntwana lo wenelise maybe inyaka elithumi lawo akuzaba lelungelo lokuthi uhlale. Kodwa konke lokhu ngani bafaka amehlo phezu kwakho ukuthi bekukhangelisise kuhle.
Okubone ngazane sibili kungayenza abantu beZimbabwe baqhaqhazele kakhulu kuyini kukhona kokubunjwayo?
Into okumele siyikhangelise ukuthi abantu nxa bebaleka ekhaya kuyini okwenza ukuthi bebaleke, ngoba akekho ofuna ukuthi ehlale ekhathande esihlobo labangani lezinye izinto eziningi. So kumele sikulungise thina kwenzela ukuthi abantu babe lelungelo lokuthi bebuyele ekhaya nxa bezakugwanisa. Lakho nxa belapha kumbe besemazweni singabayeni siyakwazi, kodwa-ke kunganceda ukuthi labo abayibo esithi ngamahosi ethu abanikazi bomuzi labo besiphathe njengabantu, ngoba iningi lethu awuzange kube lokukhetha ukuthi umuntu uyasukuma echiya konke ebelakho elanda enye impilo. Ngibona njengani into engabe iqhakathekile lapha izukuthi hayi laba labo lapho esikhona bekuzisise ukuthi inengi labantu bakithi abazange bekhethe ukuthi bebuye bezohlala la. Lakho bengaba lelungelo lokuthi besebenze kuzabalungela nempilo zabo zizabangcono. Ngoba baningi abangena ezibhedlela esingathi ezifana lengutsheni ngapha ngoba kuyahlupha impilo yokubuhlukuluzwa kansuku lamini isuka ikhathaze abaningi.
Lo ngumnumzana Thamsanqa Joe owenhlanganiso ye Diaspora Forum Group obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 ese London. Sokwesikhathi sokulifaka kancane ezandleni zejahelidala uChris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Greta Vodloza Sibanda oyinhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi. Sixoxa ke ngodaba lwembizo yokukhumbula impi yegadade kuyonale impela sonke. Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga babugande, ngibonga njalo futhi labalalela abalalelayo.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ngombuthano lo okhona kuyona livi.
Nale imbiki ngomgqibelo mhla 7 November silo mbuthano okukhumbula amaqhawe ethu awela eGadate. IGadate commemorations esiyenza ngomnyaka. Sikhangelele ukuthi khona abantu bonke basentabazini nabantu bonke abavela kumagumba amane wonke awokomthwakazi babe bethe gwaqa nesabatha laphaya.
Ungasitshela ukuthi kungani liqakathekisa impi yegadade? Ungachasisela nje abalalela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Baba, lo mphakathi wonke okwenzakala egadade ukuthi ibe yimpi eyiyona eyabange yokucina ekutheni umbuso wenkosi loBhengula uzodilika umbuso wenkosi yabomthwakazi kumbe ngithi umbuso wabomthwakazi uzodilika. Ngayithi mina ngesilungu ibe yi-turning point kusizwe sakomthwakazi. Yikho ke siyiqhakathekisa leyana indawo ukuthi impiliyana yiyo eyenze ukuthi umbuso wakithi uzotshabalale. Yikho lapha okuwele khona amadoda akithi awembizo amaningi laphaya.
Ngobani libanxusileyo embuthanweni lo?
Sinxuse abantu abaningi, singasizange sinxuse abantu njengama-blogs kumbe sinxuse abantu njengezinhlanganiso kumbe njengakodwa sinxuse umthwakazi wonke. Abantu bona ngezinhlanganiso zabo yibo abazabuya kodwa ke thina sinxuse umphakathi wonke sanxusa labantu bakithi abazi imbali yakithi ukuthi babe le thuba lokuthi bazofundisa abantu ngembali yakithi kakhulukazi.
Kahle kahle ingaphi lindawo lapho eliyaba libuthane khona njalo kuyini okuyaba kusenziwa?
Siyabe sibuthane kuthiwa kona kusentaba zindune Mbembe. IGadate indawo yakhona nxa usuka kubulawayo i-30 kilometers kule mcimbi emnenge ezabe isenziwa laphayana. Okwakuqala siyabe sifundisana ngembali yakithi sikhumbula amaqhawe akithi alele laphaya. Bathi-ke okwesibili sizakuzwa imbongi za-idi sizwe le mculo yakithi sizwe lezindaba zakithi ilanga lizile tshona kusukela ngo-9 kuze kuyefika u-5 sebesibuthene laphana. Yizo izinto esiyabe sikhuluma ngazo singena kuyo yonke indawo ngoba kulamangcwaba abantu bakithi kulamangcwaba abelunga khona phayana esizahamba khona sitshengisa abantu imigido yakithi yonke ekhona. Siyabe siyenza khonapho abantu bakithi begiya ngemigido yabo begiya ngezipho zakibo. Yikho siyabe sikwenza kakhulu kuleyana indawo.
Hayi isikhathiso singasavumi ungavalelisa abalaleli.
Balaleli ngiyabonga kakhulu njalo ngilinxusa njalo futhi ukuthi khona sengakhuthi ukuyakhona ikakhulu kwazabentaba zinduna sicela ukuthi lonke ngaye liyabuya ngobuningi benu lizosekela indawo yakini lizosekela isikhumbuzo sakini ngoba lilenhlanhla abantu bentaba zinduna ngoba kini mina ngathi kuzalela uJesu lingabi ngama-Israyeli athi nasephika umntu wakiwo lani lingapheki igadani ngiyabonga.
Hayi lathi sibongile ube lelanga elihle.
Hayi bonke.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda yena oyingowenhlanganiso yemhlahlo wesizwe sikamthwakazi ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilani.
Siyabonga jahelidala. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umuntu ubikwa enqoba nxa amantombazana enikwa ithuba lokuya esikolo ngoba elakho ukuthi angagqiba izifundo athole umsebenzi ongamenelisa ukuthi anekekele hatshi imuli yakwabo kuphela lalabo abaphila duzani laye. Loba kumgceke ukuthi ukufundisa umntwana oyinkazana kuqhakatheke okunganani inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba izigidi ezedlula amajumi ayisithupha 62 million zamantombazana lokho ezilwisa ukuthi zithole imfundo inengi lingatholi ithuba lokuya esikolo. Kungakho ke uhulumende weMelika sewasungula uhlelo lokuphathisa amantombazana olwe-Let Girls Learn olumanyanisa ingatsha ezijiyeneyo zikahulumende ezibalisa i-US Agency for International Development, USAID, isikhwama sikamongameli ese-US President's Emergency Plan for AIDS Relief, i-PEPFAR, abe-Peace Corps, abe-Millennium Challenge Corporation, lezinye inhlanganiso ezizimeleyo besebenzela ukukhipha izikhubeko ezivimba amantombazana ukuthi engayi esikolo kumbe ukuqhubeka ngemfundo yaphezulu. Ngenxa yezizathu lezo umkamongameli weMelika unkosikazi Michelle Obama emanyene lendodakazi kamongameli wePakistan uMariam Sharif basungule uhlelo olwe-Let Girls Learn elizweni lelo mhla ka-22 Mfumfu 2015 emzini wakhe weWhite House. Lolu hlelo luzaba lesikhwama sezigidi ezedlula ezingamajumi ayisikhombisa zamadola $70 million yokuphathisa inhlelo zemfundo yamantombazana azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000.
Kidube eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Owake wadlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wenguqu njalo obedume ngokulwela amalungelo abadlali uPaul Gundani kaSekho. Zikhululwe lamhlanje intatheli izindaba zephephandaba likahulumende leSunday Mail ezintathu ezetheswa umlando wokuloba amanga. Hayi ke kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelo bosokobuhle.